Hayi kuvile kuthathu owakuqala ibandla leZANU PF laziwa nge-signature slogan ethiwa ZANU NDEROPA. Xa bethi ZANU NDEROPA batsho khona ukuthi ungakuphambuka indlela yabo, indlela eyaqalwa amajaha aqhethula umbuso kwandaba ningisithole. Bafaka la madoda asiphetheyo uzaphila nxa ulenhlanhla wokuqala. Okwesibili, nxa umbuso unganosuthelela njalo ungela maqhinga okuvikela ngama-ideas kumbe ngezenzo ezihuga abantu, iyaziwa izani ukuthi i-last resort yabo yikubetha, ukudinda nokuhlukumeza abantu.
Ye, uyamuzwa baba Gawule uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu uthi nxa ukuthi selisekhoneni liyaluma okunye okumangalisayo, gcina litshaya abantu lisenza konke lokhu ngamafitshane khonapho.
Ngiyamuzwa uNdlovu, kodwa ndande ukuthi ngiqalele lapha ngithi mina basitelile Linda Masarira, basitela even osifanda o-Reverend Sifanda ababesebenza nabantu e-opposition amalanga lana ensuku lezana ezidlulileyo ukuthi okunye okuyizinto babekwenza beyenzela ukuthi kube nempumela etshengisayo ukuthi kulodlame kwezombangazi eZimbabwe. Babesetshenziswa, babehambe abanye bakhona bayafundela khonokho. Khangela ukuthi bayenzeni i-harvest house laphana kungasangenwa sokuyisiminye eminye sokuthunywa kwenzani ukuthi babelimazana njani bona bodwa. Khangela futhi langalo elokuzini ngesikhathi kubekwa utshantrayela kufana ukuthi kwakusenziwa njani, ukuthi kwakuliwa njani. Babesilwa nabanye abantu ukuthi nxa usukhangela bona bodwa, wathi mo nxa sebekhangelana nokuprovokana nabanye abantu bona bodwa besilwa, bona bodwa balodlame lwabo abafuna ukuthi kodwa phela ukhumbule Nkomo ukuthi wonke umuntu nxa ungaprovokwa kwesinye isikhathi ungazama ukuthi umuntu owaprovokwa abantu umumo abafana beyouth abavumi khonokho. Kwesinye isikhathi bathi abantu babadelela besebethi abantu ababafunisa mboko kwesinye isikhathi ngoba umuntu odelela yena ngoba abanye abantu bakhona babeprovoka umumo uyawakhangele nje kwenza kwabo balesenza ngabomu.
Kodwa
udlame yinto embi ejube engavunyelwayo ukuthi abantu bebelwenze, kodwa yona i-opposition yakuseyila ama-agendas abayo abayenza umsindo vele ngokoeven ayizolo lokhu bebesenza umsindo lawa abantu.
Ubaba uNdlovu, uyamuzwa lapha uGawule uyakhuluma sivile ukuthi okunye kungazani lina eliphikisayo liyazenzela konke lokho.
Hayi, umzekeliso wakhe ubaba uGawule ngumuntu nje laye osephumputa ezama la ukuthi athole ukuphefumula. Iqiniso uyalazi ubaba uGawule, yena personal uyalazi ukuthi into yodlame kayiqalanga khathesi, into yodlame yaqala kusasempini. Bazama sibili badala bethu abezaphu layo ubaba uGawule eyingxenye yabo ukuthi kwenziwe into ethiwa yizipha. Uyazi ukuthi kuzipha kwaphelela ngabo abantu abafana bezanu bachaya bachitha bebulala abantu abangelazikhali. Kwaba le Nari rebellion empini, abafana babonari labo bakhanywa, abanye baganyulwa ngamahloka bangcwatshwa bephila. Urugari Gumbo labanye babo eMozambique bangcwatshwa emagodini bephila ngenxa yokuthi abaphetheyo kuzanu abafuni ukuphikiswa. Yebo, ye bengabe bekhona abanye ku-opposition labo abalomkhuhlane wezanu, ngoba vele abaningi ngaphandle kukazapho kuphela abaningi baphuma kuyizanu, bengabe besilwa layo khathesi kodwa baphuma kuyizanu. So umkhuba lo mkhuhlane wezanu ngabe ukhona, but eqinisweni yokuthi izanu ayifuni ukuphikiswa, ayifuni kuncintiswa. Ingabona sokunzima ukuthi kukhulunywe ngomlomo isebenzisa amahloka le nduku.
Ye, baba Gawule kuthiwa vele alitshayi nje lithela amanzi njalo liyabulala, ingababulala isibili kuba khonapho.
Okwakathi sesikhuluma ngezanu PF esibangene esikisho kathi sikhokhelwa ngumnankaba, sikubonile khona ukuthi ukhetho oludlulileyo lolwana olwadlulayo olwelokuze yethemina le esikiyo lube lukhetho oluhle kakhulu kwakuqala esibe nalo elizweni leZimbabwe. Yilo olwakuqala, yilo obe lokuthula okungaphezu kwamandla. Ngokunjalo udlame lwaphelela emuva khonale, nalokhona kwayenzakala ngamva empini ngalokuthi kwayenzakala lokhu lalokho asikwali khonokho. Yonke indawo udlame lobelutholakala lisuka khona lapha nalaphana ngezizathu ezithile, kodwa-ke abahlanzekanga abantu be-opposition. Singabuyela emuva lakho, sizathola ukuthi lakho kuzaphu futhi udlame lwalukhona lapho ngoba abanye abantu babesule izudlame kwalapho ngesikhathi sempi onikita mangena kathi bayanga baya ngathi ngesikhathi ukukhona wakusenzakala lapho okungayisiko sinelisi kubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi ningi izinto zayenzakalayo ezimbi konke okufa kwabosobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi konale kodwa funeke sikubuyelele kathethi kangela kathethi kathethi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasetshenzisayo ukuthi bayenza udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakwezimbabwe akulakuthula.